siyakwazi ukuthi ke eZambia ke amazwe eAfrika amaningi balokuvumelana okungayisikho ngoba bonke bethanda ukurigama election. Akusethusi-ke ukuze imibiko yokuthi uhulumende weZambia useyalile ukunika-ke umongameli wethu uTendayibiti-ke ithuba lokuthi aphephele kwele Zambia.
Beziziningi yini izehlakalo zodlakela kumbe ezokwethusela ezenzakaleyo kumnumzana Bhidi?
Beziziningi kakhulu. Imuli yakhe ihambe yakwethuselwa, bahamba basetsha endlini yakhe, abantu batshaywa, bagijinyiswa, babaleka bemdinga. Okokuqala amapholisa athi yena ayamfuna, kuthe sekumele emapholiseni batshintsha bathi hayi kabasamfuni, baphinda batshintsha sebethe abasamfuni baqalisa-ke ukuthi bahambe beyi-raida-ke emzini wakhe. Ade be-raida bengasomapholisa kuphela, bebe-raida-ke bele-intelligence ye-army. Yikho-ke ananzelele khona ukuthi hhayi impilo yakhe isengozini. Bazame njalo kabili ukuthi bamhayijekhe mbe bambulalele emoteni yakhe, kodwa-ke ngenhlanhla-ke wabaleka, azange benelithi ukuthi bakwenze khonokho. Basebona ukuthi impilo yakhe isengozini, yikho-ke ukuphuma kwakhe-ke lamhle ekuseni-ke eqonda kwele Zambia.
Lithini njengebandla ngamazwi kamnumzana Bhidi asolwa nguhulumende anjengalawo awokuthi ngesilungu they'll die fighting for ivoti yabo, lokuthi bazayenza i-country be ungovernable, lokunye nje okuninginingi?
Iye, amazwi akhulumileyo uTendayibiti ngumuntu ohlakaniphileyo, ngumuntu oliloya, ngumuntu owazi umthetho kakuhle. Akula nkulumo yakhe ayikhulumileyo esingathi thina ilicala, esingathi thina kayiqondanga. Uqinisile ngayisithi thina abantu bavotile ukuthi bafune i-MDC Alliance kube yiyo ebusa ilizwe. Xa sebetshontsha ivoti-ke sizayenza ilizwe-ke lingaboseki. Kuliqiniso ukuthi nxa usutshontsha ivoti abantu bazademonstrate, babedemonstrate-a principle besemgwaqweni, bayenza ilizwe lingaboseki. Okwesibili bathi yena wathi uChamisa usenqobile, usenguye umongameli, kakusikho akutshoyo. Wathi yena ngazikhayela ama-V11 forms ethu sibakholekthe ilizwe lonke. Thola ukuthi uChamisa-ke nguyonqobe ekhethweni, kodwa kazange amdidikeye ukuthi ngumongameli welizwe, azange adidikeye ukuthi uthole ama-millions amangaki amavoti. Akulanto e-criminal ngenkulumo kamnumzana uBhidi ngitsho. Lokho yikwethuselwa nje, kuhlukuluza-ke nguhulumende-ke wesibuthwe nalo hamba lomnangako.
Abanye bathi ngabe uhlalile nje elizweni wama phambi komthethwandaba azwe icala aletheswayo azivikele.
Umnumzana uBhidi bedingwa ngamasotsha ade ngihamba bemayijekha, abaleke bamayijekhe. Obe kusobala ukuthi ngabantu abadinga ukumbulala, hatshi kumusa kumthethwandaba. Ngawulandwe ngamapholisa ehamba layo ukuthi avukesiye emthethwandaba, bengasoze abaleke. Kodwa-ke ngithemba abaningi abantwana beZimbabwe sibonile-ke umpikitha-ke bezimota zakhe bezilinyazwa bezama ukumhayijekha. Kusobala ukuthi impilo yakhe isengozini, bebefuna ukuthi bamlimaze, hhatshi ukumusa emthethweni.
Uthini ngalokho okubikwa kwenzakale emngceleni weZambia leZimbabwe, lapho esibone ividiyo kamabonakude ukulokudonselana phakathi kwamnumzana Bhidi labanye abantu?
Yikho sikutshoyo-ke, labo bantu bekuyi-intelligence ye-army, le intelligence ama-CIO kade-ke bezama ukuthi-ke bambambe bambophe, bekungasomapholisa ayiwo asebenza nalowo msebenzi wokubopha umuntu. Njalo ukubopha umuntu ayisikho kumdonsa, kayisikho kumtshaya. Sikhangela kakhulu ukuthi uBhidi ngomunye wama-principals e-MDC Alliance, ngomunye wabakhokheli bakuleli lizwe, kumele-ke ukubotshwa kwakhe kube le nhlonipho.
Siyananzela njalo ukuthi kasiye yedwa umnumzana Bhidi phakathi kweziphathamandla ze-MDC Alliance ezibikwa zicatshile. Lingabe lilolwazi lokuthi kungani ekhethe ile Zambia?
Yebo, kulokho silalwazi olugcweleyo, ngoba umuntu impilo yakhe ma isengozini ukhangela lalapha angaphuma khona okuseduze khona. Yikho kuthiwa lanxa usugalula uyabambelela-ke etshanini. Lokho kudinga yena ukuthi akutsho ukuthi indaba ekhethe kwele Zambia funa iChirundu iyayibone iseduze ibhoda kuloku kuya esilwa kobulawayo ePlumtree siya kwele Botswana lokuya eMozambique kufuna ukubone kukhatshana.
Kuyikuthi usebuyiselwe eZimbabwe, likhayelela ukuthi uza kwehlulelwa kuhle yini?
Sivele sesilokwephuka okuthile ngendlela abamphathe ngayo ngaphambilini. Sibone ngazathi kasoze-ke athole lokho okuthiwa i-fair trial ngesilungu. Kodwa-ke sikuthebela ukuthi i-international community ikhona eZimbabwe ibizokomzeva ukhetho, mhlawumbe bangaba le nhloni bagcine bengasayenzanga khonokho athebefisa ukukwenza sabe international community ekhona ngoba bekwazi ukuthi ivele izabangcolisa ngoba sazi ukuthi bavele bangena-ke ngegazi embusweni azange bangene-ke ngokukhethwa ngabantu-ke ngonovemba mnyaka ophelileyo ngoba kuqakathekileyo lanxabe bemithi i-asilamu akutho ukuthi sokumile bathe bamdiphothe abo ezimbabwe bangamncitha amalanga afuna ukuhlala wona esezambia awahlale abese suka acabange lapho ofisa ukuthi aye khona ezimbabwe kumele bamlethe nxa kuyukuthi sokule-application ecela ukuthi athunyelwa diphothe abo ezimbabwe.